Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 22 kuNtulikazi 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebesezihluphile eHarare ngokugqekeza emasontweni zihlomile Lanxa amabandla akumanyano wePollard agoqela eleZanu PF esithi afuna kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo uketho abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa ebanje umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu eziyingxenye yeqembu ebeselihluphile eHarare ngokugqekeza ikakhulu emasontweni. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi babophe abasolwa laba ngemva kokudubulana labo eGlenview Shopping Center. Amagama abo nguJohn Chijanje, Panase Kaseke, Ephraim Douglas Dube, Emmanuel Munemo kanye loLazarus Mishi. Uthi omunye wabasolwa laba uveze ukuthi basebenza labanye ababalisa ukulakwashe Mudzingwa obizwa njalo ngoUmbro, uKalisto Mavima, uShoniwa Muchuru, uBrian Murape labanye abathathu abaziwa kuphela ngokuthi ngoTK Isabelo loEasy. Abasolwa laba babikwa betshontshe imali engange $180,000 kwenye inkampani ngombimbitho. Izigebengu ezitshontsha zihlome ngemibhobho sezibhahile kakhulu eZimbabwe. Kumaviki ambalwa edluleyo amapolisa adubule abulala abasolwa abane eGwanda. Unyathi uthi amapolisa asebenza katalala ukuqeda ubugebengu elizweni. Sixoxe lomeli weSouthton edale lePhalamende uMnumzana Peter Moyo.
Imibhobho yonaleyo ivela emapoliseni, ivela emasotsheni khonapha. Last month babanjiwe abantu abangamapolisa, babanjiwe abantu abangamapolisa abangamasotsha. Okusho ukuthi khona yibo abaphumisa lezi zinto yinika abantu. Abantu abangikhona sometimes abengazange batrenwe. Sephongunika nje imibhobho ebantwini. Okwesibili uyanga sobubhakile elizweni. Abantu sebeyenza into yonke ecaweni. Into efuze umuntu wonke ayihloniphe ukuthi khona le yindlu kaNkulunkulu. So ungabona abantu bengasesabi sebengena ematshitshini besiyagqekeza kumbe base besiyarobha abantu. Kufuze sike sibone sibili ukuthi khona simingaphi. Okwesithathu, abanye abantu abatshontshayo lapha bebehlomile bavele eSouth Africa.
Ngokubona kwakho umhlonitshwa ngokuya kwesikhathi sizabona ilizwe libuyela esimeni elalikiso kudala yini lisiba leZimbabwe engelabugebengu engelamibhobho kumbe sesisiya lapho kule South Africa khona
Ngumzala lapha sizadlula leSouth Africa yangkhona ngoba into esezenzakala kulezi insuku kwesabisa kakhulu Uhulumende lapha ufuze sibili agoqe siqine la abone ukuthi kona imibhobho le yonke umuntu wonke ongela license akufuzanga atholakale lobhobho ilizwe lapha sesiya khona kumi mazozo mnumzana uzathola ukuthi kona even estreet bazacese uphokumisa umuntu wakatsa ukuthi le mali bakumise umbe udrive imoto enhle bathi ule mali yikho kuzakwenza ukuthi icela sokwenzakala kadesi
umnumzana Peter Moyo ngumeli we South Atton etalele parlamente. Lanxa amabandla ezombusazwe akumanyano wePoland esephumelo kwalo lwezinto afuna ziguqulwe phambilini kokhetho luka-2023 ukuze lube ngolukhululekileyo, abanye bathi abalathemba lokuthi ngempela zizaguqulwa lezi zinto. Kugwalo olusayinwe ngabameli bamabandla amancane aphikisayo alitshumi lasithupha kanye lelibusayo elezanu PF. Amabandla la athi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho yonke ifakwe kumthetho munye owe-Electoral Act. Athi njalo amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukukhankasela ukhetho emsakazweni kahulumende lasemaphepheni akhe, kanti njalo amapolisa akumelanga afimbe imihlangano yokukhankasela ukhetho mahlayana nje. Ugwalo lolu luvezwe inkundla yeZim Live. Umbuzo omkhulu ngothi lanxa nje abezanu PF basayina ugwalo lolu bevumelana lamabandla aphikisayo, uhulumende uzavuma na ukuthi yenziwe linguquko? Sixoxela abahlaziya ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Tifa Dube endawonye lomnumzana Simbarashe Nembaware onguye osungula lingxoxo.
Ngizaphendula ngokuphinda amazwi kaJonathan Moyo wathi ZANU PF will never reform itself out of government. So inguquko ncabethe ikhona labo basayinelana phansi bavuma ukuthi kulo tshintsho ofuste lwenzakala. Kusho ukuthi sebebonile ukuthi utshintsho lolo olukhulunywayo ngeke luyiphazamise iZANU PF ehlelweni zayo.
Baba Dube, wena ubona kusiba lenguquko mpela elethwa yiPoland lapha engenza ukhetho luqhutshwe ngendlela esuthisa wonke umuntu?
Hayi, inguquko lami ngisakuchazelela amagama abekwa ngufowethu lapho ukuthi into ekhona akekho umuntu babankomo ongaletha inguquko abeyazi mhlophe ukuthi inguquko le izakwenza noma izamsusa esitulweni. Ngoba njengoba sazi ukuthi wonke umuntu nga ekhona kwelale political sphere balwesa ukuthi bangene ukwenzela ukuthi bahlale bazinze laphana esikhundleni sobuholi. Ingakho ngenxa ukuthi kuyabe kukhona into abayibonayo ikakhulukazi njengabo bona kuyibo abaphetheyo kathesi, abasoze bafake noma bavumele umthetho oyinguquko ukuthi ube khona, umthetho abawaziyo mhlophe ukuthi umthetho lowo umthetho ozabaphazamisa inhlelo zawo noma umthetho ozabenza ukuthi bacele belahlekela ngama-elections. So abangakuvuma jilokabekusebekustadile bakunanzelela bakubona ukuthi akula effect endleleni zabo ngendlela ukhetho olungahamba ngakhona.
Imnumzana Nembaware, siyazi abantu abanengi bakhanya bengasela themba kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Wena alubana uthe waphiwa ithuba lokukhetha inguquko emqoka ongafuna iyenziwe phambilini kokhetho, ungakhetha?
Kunzima ngoba singakhangela neviki elidlulileyo kwanaswe ama-commissioners amatsha awe-ZEC and kuthethwe iprocess, kusengise iprocess esingathi ibisegcekeni ibi-ovala, wonke umuntu ubone kubizwa ama-interviews, abantu beselekthwa bayakhonale but ekugcineni kwavela amagama abantu ukuthi manje sigcine sikhethe njani laba abakhanya besekela ibandla leZANU PF njalo ungabantwana besiphathamandla leZANU PF. So singakhuluma ngokuningi but ukuthi siwubambe umsipho wakhona ukuthi-ke kungaphi okungenza ukuthi sibe lokhetho olu-free and fair. I think lapha kunzima eZimbabwe ngoba le yi-system esirane for 30-40 years. So whoever is managing it uyayazi into ayenzayo.
Baba Dube, wena kuyini ofuna kuguqulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo?
Ukhetho ukuthi lube ngolukhululekileyo ngibona ingathi wonke umuntu weZimbabwe into angayifuna, ufuna ukubona ukuthi izeki ayibe lilunga elingaqhamelanga eni bandla lezopolitiki, izeki ayibe lilunga elizimele lodwa elingela influence ukuthi li-influencer noma yiphi political party noma yi-TPC noma yiZANU noma yiphi party, alizimele lodwa kweqiniso. Njalo kuza kwenza ukuthi aba ngela second party eyabili push ukuthi alithathe amanyathelo thize noma alithathe inkulumo thize ukuthi kwenziwe izinto ngendlela abafuna ngazo.
Isiphetha baba nempaware isiyazi khathesi isikhathi sokuthi abantu bayehlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle yini kuvoters roll, kodwa sizwa kuthiwa abalutshwana kakhulu abenza lokho. Kuyini ongakuxwayisa uZulu phezu kwalolu daba?
Okulusiza inkomo yilokhu esiqale ngakho ukuthi-ke kulokuthengisela ufuze kube khona ngalandelela ngokuthi-ke abantu abaningi abasebenzi bayasisebenzi. So-ke zafica ukuthi kusenza umkhankaso ukuthi abantu berejista ukuvota, vele kwahamba ihlekana. Umuntu akakubona ngakubalulekile ukuthi achiye isipaza sakhe umsika wakhe ukuthengisa amatamatisi or ukuthengisa ukhothama ngalo isicathulo ayerejista ukuvota. Now abahambanga abantu, okusho ukuthi-ke khathesi xa sokuhlola voters roll bavele abakho abantu, ngoba isikhathi esiningi abantu basichitha besiyasebenza.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu. Ubexoxa endawonye lo mnumzana Tifa Dube laye ohlaziya ezombusazwe. Kasenelisanga ukuxoxa labezanu PF ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa useke wakhuluma phezu kodaba lolu esithi yonke inguquko emele yenziwe kwezokhetho kudala yaqhutshwa. Amabandla aphikisayo athi kuyethusa ukuthi abantu abanengi abagoqela abasakhulayo bathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ngoba kabaselathemba kundaba zokhetho. Liphansi kakhulu inani lasebebhalisele ukuvota ezigabeni ezifana leMathebeleland South, iMathebeleland North kanye lakoBulawayo. Abanye bathi ukuvota akubancedi ngalutho ngoba lizabuyela embusweni ibandla leZanu PF lingaze linqotshe kukhetho. Kodwa abeZanu PF bathi kabala kuthandabuza ukuthi bazanqoba okusegcekeni kungela kuqilibezela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leFreedom of Rights under Sovereign umnumzana Thandazani Moyo.
Lokho ke kuzoletha umphumela ofanayo lomphumela ka-2018, okutsho ukuthi sisiya nje kuma-election ka-2023 umphumela esiza kuba nawo uyafana futhi lo mphumela esabalawo ngo-2018, ngoba abantu abavotayo yibo futhi abazophinde bavote. Ngo-2018 abantu abavotayo bavotela iZANU yawina, yikho iyabusa njengamanje. And ngo-2023 bona labo bantu bazaphinda bavotele iZANU iwine njalo, ngoba isibalo sabantu abatsha asebe-registile ukuvota kasingeke siwenze umehluko baba Dube, ngoba kulabo bantu abatsha njalo ade be-register ukuvota bakhona futhi abalethwe iZANU njalo abaleZANU enhliziyweni yabo.
Kuyini okwezabatsha bengabhaliseli ukuvota?
Uhlelo lwe-voter education kalukenziwa ngokuqingileyo eZimbabwe. Uhlelo lolu soluyinto esithathwa ngabembusazwe bathi uma befika bathi sicelani lisivotele basuke bahambe. Kodwa kabakubeki kucace ukuthi kungani kumele abatsha bavote, kabakubeki njalo kucace ukuthi kungani kumele bavotele abantu, kabakubeki njalo kucace ukuthi abantu abatsha why kumele bavote. So yinto okumele sizibheke. Okwesibili njalo uludlakela lokwesaba. Abantu abatsha kaba understand ukuthi ukuvota kulilungelo labo, bacabanga ukuthi ukuvota kuyikulwisa uhulumende, bacabanga ukuthi ukuvota yikulwa lohulumende. Ukube kanti ukuvota lilungelo labatsha, ukuvota lilungelo lomuntu wonke oseZimbabwe. So kumele sisuse ukwesaba ukwenzela ukuthi sonke size sikhone ukuvota.
Kuyiwa phambili kumele kwenziweni kodwa balolo?
Uyabona indlala, ukuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemithi ezibhedlela, i-tribalism kumbe ukubandlululwa kwabantu, ukukhuphuka kwentengo zezinto, lokuwela phansi kwezemfundo kumbe ukuwa kwe-education sector kuza qhubeka. Ukunzima kakhulu ukuthi abantu bazwe baku understand ukuthi ukuthi baze bathole imisebenzi kumbe ukuthi baze baguqule isimo esisezimbabho ukomele babhalise ukuvota. Okwamanje abantu babona sengathi ukubhalisa ukuvota yikulwa lohulumeni. So kumele singene dube sichasisele abantu bakithi ukuthi hayi ukubhalisa ukuvota nokulwa lohulumende into ezimbili ezihlukeneyo.
Umnumzana Thandazani Moyo isikhulumeli sebandla le Freedom of Rights Under Sovereign ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi uhulumende uyehluleka ukuqatsha ababalisi ngoba imali ayikhipha kubhajethi ibhekane lalumsebenzi isiphelile ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Ikroniko ithi umfundisi omkhulu wesonto yeLutheran Church in Zimbabwe uReverend Elia Masiane Kaseko ubhubhele esibhedlela seGwanda esele minyaka yokuzalwa engu-84. So isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, siyabonga. Mina ngokubona kwami umthwakazi Republic of Party bekumele iqale ingene embusweni, then ingangena embusweni isingatshintsha ukuthi izinto ezesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, esesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, not ukuthi isiyalele kudeni ukuthi isondele kumavoti. Ma isiyalele kudeni ukusondela kumavoti, manje abantu sizoyilandela kanjani? Ayiqale ingene emavotini iwine ke le triple C. Ingawina ke le triple C isizoncindezela i-triple C ukuthi babone ukuthi bayenza njani, ukuthi okwangale ngokwangapha, okwangapha ngokwangapha. Umuntu oseharala asebenze eharala, wekhezi asebenze ekhezi, weplumtree asebenze iplumtree, wegwanda asebenze egwanda, wetsholotho asebenze etsholotho. Not ukuthi bayalele kudeni bengangena embusweni, manje bazowina njani bengafuna ukungena? Lokho komhlaba lokho ukuthi bafuna ukuthatha ukuthi imathebelele ndibe yodwa kusekudeni kakhulu lokho, ngeke bakukwanise. Loba nabezokukwanisa iminyaka izabe sihambe kakhulu, abantu sebehlupheke kakhulu. Abaqale bangene embusweni, then bangangena embusweni bese betshela yona i-triple C ukuthi okwangale ngokwangale. Thina ngapha esindebeleni sithatha amabhoda wonke, leyibhoda ye-Bed Bridge ye-Botswana sithathe le-Victoria Falls, kube ngokwethu. Mhlawumbe yikho kungcono lokho ukuthi bangakwenza nokuthi ukuthi bahle bayalele kudeni.
Linjani Studio 7, banjani abanye, siyalibingelela sihlobo kuhle. Hayi, siyayizwa imbono emihle, but elizweni lethu bafowethu sonke esilalela iStudio 7 esilalelayo ukuthi ekhaya kunje loba singapha, kodwa into esifunakalayo singakhuluma yonke into enzima. Into esifunakalayo kuphela sokudinga iparty ele power engesabiyo futhi engabuyele emuva, iparty ezancenga abantu bonke bomhlaba labana bangale ukwenzela ukuthi inxa izani zami ukuthi yabancengiye behluleke yehluleke, ngoba izanu ayisela ncedo eZimbabwe, ayisela ncedo. Kathesi ungakhayele ezibhedlela akula mithi, bakhuluma ngezikolo, ziphi izikolo zakhona? Thina abazali ekhaya sicina sizitshayela izitina ukuthi zibhadale izimali kulabantu abatshaya izitina kwakhiwa izikolo. Izanu ayila lapho umnangagwakala lapho kwakha khona isikolo siphi? Umnangagwakala ndaba labantu kule ndaba yokudla imali kuphela. Umbuso abantu ufuna ukubusa abantu ebabandezela. Hayi, ngakaphume bakithi, laye wawuvuthela omunye ubaba, laye ubaba lwana wayesehluleka, laye wawuvuthela omunye. Kodwa sesicela ukuthi nje le iphathe khona ukuthiwa yiyele power, kayidonse nje izanu iphumele eceleni, iphathi yezanu ikihlale phansi ikiphumule, bake bapha OCC enxa ilizwe leli lingaba ngcono, enxa imisebenzi ingavuleka, enxa abantwana bengabafunde mahara. Siyabonga.
Studio 7, Studio 7, siyabonga ukulibingelela yonke maqhawe lamaqhawekazi. Asikhuphele izindaba zinjalo angaphumuliyo angangezeleliyo. Akukhuluma khona okukhulunywe yithi. Ngicela ngatshoni siba mude kakhulu. Ngizama ukuncedisa amajaha laba abe eMRP lawo. MRP ngizama ukubasiza abantu laba mbone ngani bala lapho balahleka khona. MRP ngasikhangela kwezombangazwe. Ilibandla lokugcina phansi leli esingalifanisa ukuthi yicrash. MRP crash vele kahle kahle. Ngasibala esikolo. Ule crash kuzobe primary kuyi secondary kuya ama college kusiya phezulu. MRP crash. Asinanzeleleni khonoko kuphela yena umqondisi moyo umthungameli walo. Wathi ku president kancintisi. Kanti bazama ukuthini vele abantu abangananzeliyo. Ngise ngezomnye sethukethi laba labanye abafoti abangabathengisi laba yenjani njani. Amaninqa waphiwa imali ngabantu be MRP bamnika kadleni esithulele. Engathi etshotshozela onto ukuthi beyilahleka ikulahleka lokhu akulalutho oluyayizwa MRP. Sibuzameni ukuzethula umthwalo okhona. Singazethula umthwalo okhona sesihlalani phansi sesikhuluma ukuthi isigaba lesigaba silamasiko. Kakubusa umuntu walowo mhlobo wazamasiko, akubusa umuntu walowo mhlobo wazamasiko. Yikho kuphela ukuqunywa kwelizwe kulandelwa imithetho yamasiko abantu bakuleyo ndawo. Amavenda kubusa umbunduna yamavenda inda eyazi usiko, amakhalanga induna amakhalanga eyazi usiko, amatonki induna amatonki eyazi usiko. Hayi lokho abakukhuluma lokhu kuphungula hla abantu abaningi. Ngicela ibalwe le beyizwe, ngicela ibalwe ukuze babuye nganeni abantu abalahleka ngamandla lapha. Sesiduzana laba siya khona ukuze belahleka kangakasho undebele okhulumayo.
Studio 7, Studio 7, sanibonani, good day, ninjani? Hayi sibona nje ukuphila nathi sihloko sizabalaza. Kodwa ke hayi ama audio ethu njobe ngasaphumi angazi ukuthi kusitake ngapi, kodwa ke sicela aphume phela ngoba nanti ilizwe seliwele emgodini selifuna ipiki nefortune ukuthi seligebha lapho elikhona. Ya hayi into le eyamalokuzeni yama Zack kule controversy enkulu kakhulu. Lami ngizibonele ngokwami ngacheka lokuthi kathi kuhamba njani uthole igama lakho lokuthi uvote ukuphi lokuthi ungubani igama lakho lokuthi uvote ukuphi le ward yakho. Now from there inamba yakho yesithupha isaveli lokuthi wazalwa nina kusaveli kutsho ukuthi sesiyiziphoko phela lapho sesiyiziphoko sowuvoka iziphoko. Siyabonga Studio 7 nabo bonke nje ilunga le Studio 7 abantu abahambe beyecheka. Mina ngichekile ngabatshela ukuthi no ngifuni lokuze yami ivele ID yami le lokuze nokuthi ngizalwa nini. So that's it ngoba i-double standard leyo njengoba abantu bekhalala nje i-double standard. And the mouth of the apega futhi abantu babhizi baloko babathuta 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 oho babathuta bathi hayi bayavota now bawithi morali abantu.
Sanibonani, sanibonani lonke Studio 7 nalibingelela abasakaza abahle labalaleli lonke bantu bakithi. Okunye akudingi mina ngoba kudingi wena. Ugawule noJoseph Chuma kumbe lo-Obedi Mpofu xa besebenza kuzani bazikhethela inhliziyo yabo. Mina ngiyabafeva ngoba bayahola imali engasiyo yezami ngeZimbabwe kodwa bayasebenza. Kulokuthi uzofe ungaholanga mali usitizane izani uza kwi-MRP uzohola nini sibili. Nelizwe lingaqunywa nje if une-5 cents ilizwe leZimbabwe lingaqunywa ngubani? Umqondisi eliquma amandla akhona ewathethe ngaphi? Unamameya amangaki eZimbabwe kumbe lamakhansela amangaki? Hayi hayi bantu bemthwakazi ngizwile futhi likhuluma la lithi inkosi yesathina yehle esikhundleni omunye zethi no-Ram ne-ANC kufanele yehle. Lithi abantu abaleli lizwe akufanelanga bebusi. Hayi lina ngikwazi ukuthi kumbe liyempumalanga kumbe liyentshonalanga kumbe liyezansi kumbe liyenyakati. Hayi lehlile kashem lehlile kufana nalo we-CCC lo hlala ekhuluma lo othi kuhlangana akuhlanganwa kahambe evotele iphatha oyithandayo kuphela. Hahambe evotele iphatha kuhlanganwani? Akuhlanganwa senti umuntu uvotele umuntu omthandayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi kulabantu abangamachumi phose ayisishiyangalombili 76 abakhangelelwe ukumiswa enkantolo kwele Malawi namuhla besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela lokutshotshozela udlakela. Umsakazo munye ubika ukuba amazwe aseAfrika aselungiselela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane woqhuqho imalaria. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi uZulu kamelanga amesabele ngempila kahle yakhe ngemva kokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Kumbikwa wethu lekuTwitter izolo, uBiden uthe ulempawu zalumkhuhlane ezingatsho lutho njalo uthe uzizwa esesimeni esihle. Ngokunjalo uthe uzasila nanku phela wahlantsha amajekiseni e-COVID-19 aze aba mane. Ukubanjwa kukaBiden i-COVID-19 kuza ngesikhathi umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla eMelika lasemhlabeni jikelele. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Umkhuhlane lo we-COVID ngathiwa awusafuni kuphela, singawufanakisa lama-variant anjenge-flu lawa esahlala lawa for many years, le-pneumonia. Into eyenzakala lapha, I think abantu abanjengomongameli welizwe lama-government officials bahlangana labantu abaningi bevela amazweni amaningi. Siyabona ukuthi umongameli welizwe ubevela e-South Arabia le-Israel, lapho wayehlangana amabandla ama-government officials amaningi labantu abaningi. So khonokho lakho siyabona ukuthi ma uhamba uhlangana labantu abaningi or in different places ungathiwa kuya hambisa umkhuhlane lo faster. Yikho laphana during the COVID time ihlupha iqalisa laphana abantu bavalelwe ezindlini.
Ukhona ngapho e-Ohio, unjani umumo we-COVID kathesi?
Lapha e-Ohio sibona ama-county amabili which are back into the red. Mass City in the red, bathi bona abantu kumele bagqoke ama-mask. And then ama-account yangkhona ngathiwa ama-numbers angkhona sephambili, I think per every 100,000 I think isekhwelile. Abantu in the state of Ohio asikagqokiswa ama-mask or akubabile government mandate from the governor. So abantu bayazihambela nje bengagqokanga lutho, but it's up to you. Ma uhamba lapho ugcwele abantu khona, lawe usincede ngokugqoka i-mask. Ama-masks are the first tool ukuncedisa to stop the spread, but they are not 100%. So kwakathesi akukabi too dangerous ukuhamba ungagqokanga i-mask.
Umnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebesezihluphile ngokugqekeza emasontweni zihlomile. Lanxa amabandla kumanyano wePolad agoqela iZANU-PF esithi afuna kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo, abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa nje ebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na. Yimi, Untungamilinkomo.